Sihambile emthethwandaba siyaqala lokho abakubiza esikhiweni bayithi i-trial, ukuchutshiswa kwendaba yamadoda lawo esiwamelele. Mina ngimela uThabang Manika, amanye ama-colleagues ami uBeatrice Mthethwa loDark Coltart bemela the other accused person by the name Jeff. Nabe ekuqaleni indaba sifikile ke thina simele uThabang, sacela umthethwandaba ukubana indaba kaThabang ingaqhubekeli phambili ngesizathu sokubana ama-charges akhanyelane lawo awatshengisi emthethweni icala. In other words, sithi thina sicelile emthethwandabeni ukubana we accept to ama-charges. Esikhiweni sikubiza sikuthi exception to ama-charges. Nxa umuntu e-accepta to ama-charges uthi yena kunkundla angikwazi lokuthi lapha lingilethelene lokuthi icala engikhayelane lalo yiliphi angikwazi, ngoba amaphepha elinike wona akhombisa ukubana mina ngiyenze icala. Kusisho ukuthi sifikile kemthethwandabeni sayenza leyo application ukubana icala likaThabang licitshwe, ngoba amaphepha la esiwabiza emthethweni siwathi ngama-state papers ayiwo akhombisa icala elingabe lenzwe isibotshwa. Ebengakhombisa ukubana yena uvele ungena ngapi ecaleni langikhona nokubana yena wenzani kumbe uyenzeni ecaleni langikhona. Sithese senze njalo umthethwandaba susithi wona uprosecutor aphendule indaba le ade siyitsho yokuthi amaphepha asinike wona akhombisa icala. Uprosecutor wasecela ukubana anikwe isikhathi sokubana aphendule kuleyo application esiyenzileyo. Umthethwandaba wasumnika ke up to umhla ka-24 linyanga ukubana siphenduke court silande ukubana azophendula indaba yethu le esitshoyo ukuthi lokuthi sidingane court kasikwazi. Right? Sesiqeda ke lapho amagqwetha ke ka-accused number 2 basebesenza ke sikubiza sikuthi separation of trials. Becela enkundleni ukubana ukuchutshiswa kwendaba zamadoda lawa ku-separate, omunye lomunye achutshiswe yedwa. The reason why kwenziwe njalo yokubana bona bachilo ukubana bavele bewile bevele Harare belanda indaba le. Indaba leyo ibifakwe emthethwandaba kuphela nge-Friday. Batsho njalo ukubana sebekhiphile izimali ezikhwameni babhuka lamahotela lamanye ama-facilities ukubana babe lapha kobulawayo indaba leyo iziphele. Basebesitsho ke emthethwandabeni ukubana kulalokho esibiza emthethweni sikuthi i-prejudice, kumbe esikhiweni esibiza sikuthi i-prejudice ukubana nxa icala leli lingaphospona to umhla ka-24 uclient wabo uyabe seprejudisiwe, uyabe sephambanisekile esikhwameni esephambanisekile lasendabeni leyi ukubana idluliselwe phambili. Yikho umthethwandaba useparatile indaba lezi ukubana uThabang nxa esebuya uzangena yedwa achutshiswe yedwa, laye ke uJeff sezangena ke yedwa kusukela kusasa achutshise yedwa. Lo lalo uzwanikwa ke esikubiza emthethweni sikuthi i-verdict. In other words, isinqumo kumbe it's just a decision that inkundla izayenza. Lo lalo sezatshelwa ukubana u-guilty kumbe akekho guilty, kodwa bechutshiswe echiyene, not bechutshiswe one down.
Singathi lisebenza lonke yini lamagqwethala kumbe icala sokungani seliphoselwa omunye?
Ukusebenza sonke, yebo kambe sisebenza sonke njengoba sivele sonke singamagqwetha. Akutsho ukubana indlela okwenziwe ngayo sithi siyesulela icala komunye. In fact, sithi thina kibo bonke bobabili akula olecala. Sithi thina kibo bonke bobabili indlela indaba leyi eyayi-investigethwa ngayo ayi-investigethwanga kuhle ukubana iveze ukubana olecala phakathi kwabo bobabili ngubani.